sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhla ka 21 Zibandlela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time to retire and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lathi ka isikunike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months. Siyicelele i-cushioning fund.
Abaphila ngokuthengisa kubulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalanga linye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Izolo kuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala belegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikele ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lani 54 lasebebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lasebehlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphose zifike amajuma amabili 19,253. Eze kwazile Africa, i-COVID-19 sihlasela abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamajuma edlula athoba mine mbili 81,861. Emhlayweni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million aba nje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elemelika yilo likhokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachuma amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eze lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Umnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba emathuneni angcotsho amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathi ntambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone loSibusiso Moyo ubona abathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqanza kwethusayo kulabantu abangamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. umnanga kokuthi azewuzulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni lomkhuhlane.
Our freedom and independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yethu yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokhu singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
Qhubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
And procedures to contain the spread of this deadly pandemic. I therefore urge all our people to continue to sanitize.
Ngikhuthaza uzulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singaminyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Kuchazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela lalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo, abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli Mnangagwa kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president weZANU-PF labantu beZANU-PF bayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezindawo ethe kulo president Mnangagwa eMashingo labantu beMashingo ngale kukhalwa undaba. Bayakhuluma nsuku zonke nge-COVID ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization, but bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza i-Congress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamuyi obengumphathi ntandbo obudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu owayenganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kwakhe abikwa ezakwaziswa nguye kwesikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala ele-Zimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lechumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe koBulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa indlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni, ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, eyi impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye, yona yayithi ezosinika for aminyanga zonke ze-COVID, of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo, ithengi 10 kg yembuvu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati isinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama-600 RTGS okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayizwa kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi lo nyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sivale nje emaphepheni kuphela. Akukabi le mzamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo, sahambisa amabizo onyaka yenye qala ukuvala kwelizwe ngoMatch. Kathesi lo nyaka awukayenzwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengisa angene enyaka yenye, so amabizo sehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Siphongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhu eveza ukuba nguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerenta, bala mali yokubhadalela abantwana esikolo okufanele bababhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende ubabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors. Kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala, bonke abantu bafanele bangene kulelo hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Thembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho-ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indaba waphezulu owe High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zindaba uHopo Shingono sokuhlawula isibambiso esebail kucala alethiswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levos, loDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebail. Lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho-ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye youth wethu ofunda University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlani ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka 31 July 2020. Lo Skala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwomaprizini, ngama-dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe kuyabe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayinqaba. Njalo akula muntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu kwethusela, kwenzile ukuthi abantu banyele inhliziyo bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani, ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limzwe xoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala unsundu. Umongameli Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ewufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo, hatshi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho obese kusenzakala phansi kombuso kamnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakwinhlanganiso ekhangelane lezimpilakahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization. Umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambe ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buzaba njani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula ezombusazo uMnumzana Mbuso Ofuzwayo lesiphathamandla sezano PF uMnumzana Believe Gawule.
Ngithanda ukuthi sina njengamaZimbabweans sibekwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yabo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangisithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo abaletha izidera. OBiden bona bayibo abaletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njenga maZimbabwe siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbuza yenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe enxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama enxa yena u-Obama kulokunye kwakumehlula ngesikhathi nebusa enxa behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono. Asikwazi njalo, siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu le-America ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi le-democracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-attempte ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lutho. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between i-America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amaningi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli e-denialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama-maski, umhlaba vele uyaphela. Le investment ku-research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lati esibuswa yilabo basidlelani abadla imali even eyani. So mbona ngazathi at least i-America ngatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Africa.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi eziningi kakhulu ezenziwe ngoTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza khathesi usezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa. Ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethe i-Paris Agreement liyana, yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu zazidiliswe nguTrump. Wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingelamsebenzi ezifana nalezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezizokwakha umduli lwana owusehlukanise i-America bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena kwemthethweni kodwa kokungaqhakathekanga kokwani. Kodwa ke nxa ngikhangela futhi ngiqathanisa ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump azibonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la ku-trade la lokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela labo-China kube sokule le mpi kwezokuthengiselana yebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade ekhangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibhizinisi izinto lezi angani umuntu orun ibhizinisi yakhe. So ngezinye indlela kade sokulimaza amanye ama-businesses, ulimaza ezinye iy'nhlelo ezithize ukuze kwagcina sokumisa ezinye ezinhlelo akathekele kwezamabhizinisi kakhulu nxa ngikhangela ukuthi uJoe Biden uza kulungisa konke khonokho njengoba ezaqalisa ngathi kulesisongula lamazwe amanye elungisa konke khonokho oniwe nguye uTrump.
Fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sibuyele ku-America endala ngoba i-America endala ibiqakathekisa i-democracy, ibi i-America eqakathekisa i-constitutionalism, i-America eqakathekisa i-rule of law. Lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zase-Africa ezibusa ongitshilo-ngitshilo eze-dictatorship. So mbona ngazathi uma kungabe engende sithi ku-America endala, i-America endala ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube le-democracy, kungaba le-democracy.
Mnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Xoxele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 njalo lelunga lezanu PF Mnumzana Believe Gawule. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu okwenzakala kwelemelika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela okwenzakala kwelemelika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngilalela kakhulu indandela kakhulu indaba kaPresident wase-America Donald Trump. Mina ngibone ngathi konke okwenzakele ku-right. Kuyasibonisa lathi ngapha ukuthi nxa president edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni. Kumele kube yisibonakalo sesihle khona ukuthi anti ebona kathi ukuthi udliwe uzame lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe, kodwa manje avela abamlaleli kumele aphume uma edliwe abantu i-freedom bekhona. Hhayi, usho ukuthi abantu sebone ngani i-America isisibonelo esibi. Isibonelo esihle lesanani ukuthi umthetho uyalandelwa ngale. Hhayi, lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha. Lapha azivele into ezenzakala lapha, avele umthetho awulandelwa. So into engiyibonayo kahle kahle America isibona isikho okwenza iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena afuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli.
Mina ngile problem enkulu kabi ngabantu base-Africa ngoba abantu baseZimbabwe kakhulu abayekeli indaba yase-America iyabathinta yebo, kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona abazokuzuza e-America. Kababhekane leZimbabwe, le nkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini, njani abantu baseZimbabwe bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe, kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili. Indaba ye-America sibayekeleleni abantu base-America, kungathiwa khona ye i-America ibiyisibonelo, thina sizaba yisibonelo nini?
Umkhuhlane we-coronavirus uyasihlasela sibile elizweni, but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo uhlasele, one, khansela izulu linile bavalela abantu amanzi, abantu batshana beminyene emabhoholi ezikojwa ngale begotshoza amanzi babeminyela kula social distance, omunye lomunye abefuna ukukha amanzi. Two, sibuye ku-transport, i-government yavala i-public transport yathoza ukupho bazathwala abantu. Abantu bayama kakhulu kuma-queues laphana, njalo uma umuntu esecabanga kwendlini kumbe secabanga emsebenzini ekuseni abesephuzile, social distance asuzeyikhanyile.
Labo ngabanye babalaleli baka-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo, wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 as a lockdown.
abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kususelayo uqaliseni kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.